Umongameli Alexander Lukashenko wakwele Belarus wathatha intambo zombuso okwakuqala ngomnyaka ka-1994 unqobe ngesilinganiso esikhulu kukhetho olwenziwe mhlaka 9 Ncwabakazi. Ukunqoba kukaLukashenko ngesilinganiso sokungamashumi athobaminwe emibili ekhulwini 80% kubikwa kuphikiswa zinkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Belarus, iningi labo elihle langena esitaladeni litshengisela lisola impumela yalolu khetho lisithi ingamanga. Abezomvikela bahle labo bavuka ngodlame bebhaxabula lokubopha abakade betshengisela intathe lezindaba kanye lenkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamabandla aphikisayo. Kulabane kwabakade betshengisela abagijulwe babulawa ngabezomvikela. Ngemva kokhetho, abakhokheli ababili bamabandla aphikisayo bahle babaleka elizweni abagoqela omunye wabancintise kulolu khetho uSvyatlana Tsikhanouskaya ongene encintisa ngemva kokubotshwa komkakhe ingcwethi eloba ezombusazwe ohle wavinjwa ukuncintisa kulolu khetho ngoba ezalelwe. Lokhu kutshengisela kubikwa lokhu kuqhubekela phambili emadolobheni amaningi akwele Belarus. Mhlaka 16 Ncwabakazi kube lombuthano omkhulu ongazake ubonakale kulelo lizwe wenkulungwane ezedlula ezilukhulu over 100,000 zabakade betshengisela esigodlweni salelo lizwe eseminsk besola impumela yalolu khetho. Iningi labatshengiselayo ngamalunga omkankaso wabesifazana the Women in White Campaign asebezinikele impilo yabo ukuhlala besezitaladeni betshengisela besola udlame olusetshenziswa ngabezomvikela kwabatshengiselayo njalo befuna bakhululwe bonke abavalelwe ngamapholisa abobotshelwe ukusola impumela yokhetho lolu. Abesifazana laba abayabe begqoke izimbatho ezimhlophe bethwele amaluba baqale ukubonakala eMinsk kumaviki amabili edluleyo. Ukutshengisela kwabesifazana begqoke ezimhlophe bephethe amaluba kubikwa sekuqhele kwaya lasemazweni agoqela kwele Germany, Poland, Belgium, Ukraine laseRussia. Kusobala ukuthi inyathelo elithethwe ngabantu baseBelarus lokuphakamisa amazwi ngokutshengisela bephikisa impumela yokhetho yisibonelo sokuthi bafuna umbuso ongcono kulokaAlexander Lukashenko ngoba ungabaphathanga kuhle eminyakeni edlula amashumi amabili lengxenye ebusa. Uzulu emazweni womhlaba usesizwa ukukhala kwabantu beBelarus njalo esekela izifiso zabo zokudinga umbuso okhululekileyo ongayisiwo wentando kayiphikiswa khona manje. Inkokheli yeMelika kanye leyamazwe awezwekazi leEurope isiveze ukukhathazeka okukhulu ngokuphathwa langokuqondiswa kokhetho lwakwele Belarus. Isekela umbono wokuthi impumela yalo awuvezi izifiso zabantu balelo lizwe ngoba luqhutshwe kusimo esingakhululekanga njalo kulokugcila okukhulu okuvezwe yikuvuka ngolaka okwenziwe nguhulumende lapho sokuqansa amazwi ensolo abantu sebengena esitaladeni betshengisela. Uhulumende uqondise ulaka lwakhe ngabezindaba ebopha mahlayana abamabandla aphikisayo bengamiswa phambi kwemthethwandaba behlukuluzwa kanye lokuvala amagagasi aletha ubulembu obe-internet ukuze abantu behluleke ukukhulumisana. Ekwethekeleleni kwakhe kwele Poland, unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe womhlaba u-Secretary of State Mike Pompeo uthe injongo yomhlaba wonke jikelele ukusekela abantu bakwele Belarus ukuze benelise ukufeza izifiso zabo zokuthola umbuso okhululekileyo lokuthola ithuba lokwakha lokuthuthukisa ilizwe labo ezivezwa ikutshengisela kwabo. Abantu laba badinga okufufuna nje ngumuntu wonke emhlabeni jikelele ukubuyisela ilungelo labo lokuzikhethela uhulumende ongasebenzela intuthuko yabo njengesizwe. Ngakho-ke sikhuthaza inkokheli yeBelarus ukuthi iyeke ekwenzayo ikhulumisane labenhlangothi zonke zempilo okugoqela abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu okuyiyo kuphela indlela engaveza ukuzwisisa okufunwa ngabantu beBelarus.